sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Samukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
yazi madamilo mavi ebengithembile ukuthi zahamba ngekhaya ngiyebona lapho kulele khona ubaba pho indiza sezivaliwe asakwanisi futhi ukuhamba sekuzaba iproblem futhi ukuthi sithole ama-refunds ethu kuma-airlines ngoba indaba le ye-COVID sisithwalise nzima bese sithembe ukuthi sele silemuli zethu ekhaya.
Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilithani ebesezithenge amatikiti endizamtshina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhilisimusi lezihlobo ekhaya ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus eSouth Africa. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso olwezimsek luthi izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso kaGrade 7, Form 4 lo Form 6 okuqalela namhlanje. Abikwa esekubanga eliphezulu amalungiselelo awukunanza ilanga lokuqakathekisa ele-World AIDS Day mhlaka 1 kuMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilithani ebesezithenge amatikiti endizamtshina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane ekhaya ngemva kokuvinjwa kwendizamtshina ukuthwala izihambi ezivela ngezansi ye-Afrika ngamazwe angentshonalanga agoqela eleBhilithani, iMelika namanye awe-Europe. Lokhu okusolwa ngabaningi kwenzakala ngemva kokufunyanwa womkhakha omutsha we-coronavirus we-Omicron kwele-South Africa. U-Ezra Sisasanda usethulela lolu daba ngocweleyo.
Yatsho ingoma yathi sokuphinde kwaba njalo lo nyaka. Ngomnyaka ophelileyo ngasikhathi sinye, iningi labantu abahlala kwele Bhrithani elehluleka ukuya ekhaya livinjwa imithetho yafakwa nguhulumende wakulelo enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, kwathiwa abantu bahlale phansi bangayindawo balungiselele njalo lo nyaka. Nanku omnye umkhakha obizwa B.1.1.529 ovundululwe kwele South Africa. Amaphupho honke asephelele phansi ngoba uhulumende weBrithani sevalile njalo indiza eziya eZimbabwe neSouth Africa. UNkosikazi Sisa ose ohlala edolobheni leLondon uthi usephelelwe.
Thina abanye besesithengele amatikiti endizamtshina vele sesilungiselele nje uhamba tikitiki namfo besivalela phandle. Ibuhlungu kakhulu ngoba indaba yokuthi baphonga ukuthi basivalele nje basifake ku-red zone just like that kuze kube nini siphethwe kanje.
Omunye obegalele ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi nkosazana Christine Ncube wedolobheni le-Dublin kwele-Republic of Ireland.
Uyazi madamilo mavi ebengithembile ukuthi ngizahamba ngekhaya ngiyebona lapho kulele khona ubaba pho indiza sezivaliwe asakwanisi futhi ukuhamba sekuzaba iproblem futhi ukuthi sithole ama-refunds ethu kuma-airlines ngoba indaba le ye-COVID sisithwalise nzima bese sithembe ukuthi sele silemuli zethu ekhaya kodwa-ke hhayi kwahlule futhi.
Umnumzana Khumbu Mabaso wedolobheni eLeicester uthi umadolomanzi ubelungiselele imuli yakhe ukuya kwenza umcimbi ekhaya bahlabe imbuzi bajabule uhlangana lesi hlobo. Bemela bakatheke namhlanje ntambama.
Sesithola ama-email ekuseni ukuthi amatikiti ethu secanceliwe no-refund, asitholanga ama-refund. Kubuhlungu kakhulu lokhu ngoba bengithenga amatikiti ami lemuli yami singu-5, imali yonke idliwe ngama-agency. Besicabanga ukuthi sizoba labazali lemuli zethu ekhaya khona ngale sikholise. Asikwazi ukuthi sizoyenza kanjani ngoba lasemsebenzini besithetha ama-holiday. Sizicela ukuthi siyaba sisekhamaya sesiyaba siloko sibhoda ngendlu khonapha emakhazeni.
Kulabanye abavele sebefikile eZimbabwe kodwa kusabuyeleki ngoba indizamtshina ababuya ngazo sezimisiwe. unkosikazi Belinda Nkomo ukubulawayo kwamanje ubezofika unina owabhubhayo ngezikepheleleyo ukhala ezimathonsi.
Ngibuye ngisuka e-UK lomna wami uSihle mhlaka 20 November sizobe kumama osithiyileyo. Bekumele sibuyele mhlaka 30 November kodwa ureceive emails ukuthi ama-flight has been cancelled by Emirates. Ngithiye abantu abami abathathu omncane le 9 months waloyise Birmingham. Sengiphelele inhliziyo yami ibuhlungu futhi.
Unkosazana Precious Dube we-Belfast e-Northern Ireland unomlezo kumza wakhe oye mhlangabeza kule-South Africa osekumele abuyele ekhaya ngoba uMadube kasezi.
Dumile ngikade ngolwesibili sokamfakela umlayezo lapha bathi ama-from athini avaliwe akusahanjwa akuhambeki. So into ekhona lapha yokuthi ngikwazise mzala ukuthi kwehlule la zisiye ukuthi ngihambe ekhaya sengibophile impela izikhwama. Labantwana sengilungisile sengilungele ukuthi ngiyadonsa ngolwesibili lalonya kwehlule ngabe ngikhona lapha.
Baningi kakhulu abantu abathenga amatikiti endiza abafuna kuya ekhaya. Unkosazana Sikoluhle Mzila Nkata uthi ukujova kwakhe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 akumncedanga.
Ngathi sikhangelele ukuthi sizahamba ekhaya siyedlala ikhisimusi labadala labanye abasekhaya. Kubuhlungu kakhulu ngoba xa umuntu usuthengile itikiti uzimisele ukuthi ahambe abavale. Sitshela ukuthi kumele sithathe le vaccine kodwa siyithathe le vaccine yangkhona akusebenzela kusincethi ngalutho besiyithathelana xa ungasincedi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa ukhuthaza amazwe asentshonalanga okuhlanganisela iBrithani, i-EU ile Melika ukuthi akhiphe izinqubo zokuvimba indiza nezivakathi ngoba babulala ezomnotho wamazwe eningizimu yase-Afrika kulandela ukutholakala komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron. Amakhampani awendizamtshina afana labo-Emirates Airlines le-Qatar Airways bonke bathe bona balandela izinqumo zamazwe lapho abaphaphela khona. Babuye bathi bazabisela imali yonke kulabo abathenga amatikiti. Ngibeke Studio 7 igama lam-Ezra Jesus Banda.
Kunjalo nje omunye wabadabuka eZimbabwe osehlala kwele Melika uMnumzana Dan Moyo owethekele kwele-South Africa okwamanje uthi usahlolisisa indlela yokubuyela eMelika kulandela isinqumo esithethwe ngohulumende walelo lizwe othi usevimba izindizamtshina ezivela kwele-South Africa, Zimbabwe, Botswana lamanye amazwe. Umoyo uxoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
I-situation ekhona ngapha ngale new variant abayibiza i-Omicron abathi ivele ngapha iqale eBotswana isingapha e-South Africa esikhonza ukuthi babhane ama-flight aphumayo lapha ukuya e-Europe lase-America. So nginjenje lami nginje lapha ngistart okwamanje but amalanga ami okuthazele bengakafiki. So sengi-check at every day ukuthi ngi-check-e le-airline ukuthi bathini siyaflya noma sifly. So okwamanje kule confusion enkulu kakhulu ngoba I think abantu abaningi abakwazi whether bazovunyelwa ukuthi baphume. Siyazi ukuthi bekuthiwe ama-US citizen kumele avunyelwe ukuphuma. Kodwa into ezoba yinkinga ukuthi ama-flight sokumele ba-rearrange ngoba uma kuyukuthi i-flight inabantu abaningi abalapha eMzansi abafuna ukuphuma then abasakhona ukuphuma, so kusho ukuthi ma i-flight izobe silabantu abalutshwane, so sekumele ukuthi ba-rearrange.
Bathini Moyo ngetikiti lakho, kambe uzagada kumba usozugade indizamtshini?
Okwamanje i-flight yami ayikakhanselwa but ngathi ngibona amanye ama-flight ayakhanselwa, so ngilindile lami ukuthi ngizwe ukuthi i-confusion le yaleli gciwane leli i-Omicron le abakhuluma ngayo ukuthi likhulula i-disruption yakhona izoba nkulu kanganani. Abantu abaningi izolo bebegcwele, izolo labuthange bebegcwele bescrambler e-OR Tambo Airport bezama ukuthi babone ukuthi bangathola i-flight ezophuma masinya ukwenzela ukuthi bangavalelwa la. Kodwa sizilile uPresident uMongameli uCyril Ramaphosa e-addressa isizwe izolo esithi no asoza increase i-lockdown or anything efana naleyo. Ukhuthaza nje abantu ukuthi babe more vigilant, bagqoke ama-mask, ba-sanitize, ba-make sure ukuthi ababi kuma-large crowds.
Lo umnumzana Denmoyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Lanxa sokufunyenwe abantu abathile abalegcikwane komutsha we-coronavirus kwele South Africa lakwele Botswana, eZimbabwe kubikwa lingakatholakali. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebeyizigidi phose ezine 3.8 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi phose ezintathu 2.8 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso lwezemsek luthi izikolo sezilungile ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7, form 4 lo-form 6 khona okuqalela mhla elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezimseki bathi imihloliso lonyaka iqale ngesikhathi seminyaka yonke besithi abantwana balungele ukubonakalisa ukukhalipha kwabo loba nje beqede isikhathi eside bengafundi. Isikhulumeli sezimseki unkosikazi Nikki Dlamini uthi uhlangothi lwakhe lwenze wonke amalungiselelo wokuthi imihloliso iqale namhlanje.
Imbaliso ye-grade 7 2021 yezimseki iqalise namhla ngoMvulo 29 November. Abantwana ababhali English paper 1 namhla yilo paper elokuqala beze bayabhala baqeda nge-Friday 10 December. Izinsek njengezinsek thina silungiselele ukuthi abantwana babhale. Sikhangelele ukuthi khona abe-ole A-level bazaqala ukubhala mhlaka 1 December.
Loba nje inhlanganiso ezimele ababalisi zithi lumsebenzi uzabhekana lenkinga, unkosikazi Dlamini uthi kakula ukuzaphazamisa abantwana.
Izikolo zonke ezazimele zibhalise, sikwazi ukuthi babhalisile abantwana. And sikhangelele ukuthi i-exam session le izabe ilokuthula, abantwana bakwanise ukubhala baze bayaqeda.
Abenhlanganiso ezifana le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS sebeveze ukuba amalunga abo kawasoze aphatheke kuhlelo lokuncedisa ukuba abantwana balobe imihloliso ukuba ama-invigilators. I-ATUS ithi ngakula sivumelwano esibhalwe phansi lohulumende esekuba bazabhadalwa njani imali abazifunayo ukwenza umsebenzi. Unobhala we-ATUS umnumzana Robson Chere uchasise ngalokhu.
Today we have seen a public examination commencing where the main two subjects started on today after our practicals started 2 weeks ago, but as a truth, we have actually remained clear on our position that we are not going to be taking part in the invigilation of the examination process up until our teachers are given allowances by ZIMSEC. Our teachers are living under abject poverty because of the paltry salaries that we are getting.
Namhlanje sibone ukuthi imihloliso yabantwana iqalile. Njenge-ATUS sizimisele ukuba asisoze sincede ekulobeni imihloliso ababalisi beze bebhadale imali zabo.
Lokhu kuchazwe ngumnumzana Dakabafika Joe owe-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ.
Fundamentally, 55% of invigilators did not turn up for invigilation today, and 45% of invigilators turned up for invigilation. There are twofold reasons given by teachers. A considerable number of teachers claimed that they wanted to give a chance to the ongoing negotiation or final negotiation between the Minister of Primary and Secondary Education and the United Front of Teachers right now. Such teachers have also highlighted that if no concrete agreement is reached by today's meeting, tomorrow they would have joined.
Ingxenye ekhulu yababalisi kayizanga ukuzencedisa ukubhalisa abantwana. Ababalisi bathe bafuna ukuzwa ukuba uhulumende utheni. Bathe nxa kungela kuzwana lomphathi abaningi bazawekela ukuzencedisa ukulobisa imihloliso.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Thawungana Ndoro ufunge wabheja ngeviki edlulileyo esithi nxa ababalisi bengekela ukuncedisa ukulobisa imihloliso uhulumende uzosebenzisa labo abangelandaba lokubhadalwa. UNdoro uphinde wathi bakhona ababalisi abaningi abangisiwo malunga enhlanganiso ezithi amalunga azo akasoze aphatheke emsebenzini wokuqondisa imihloliso abazimisele ukunceda uhulumende. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wasebenzisa abantu abasebenza ezikolo ukuncedisa kanye lezakhamizi ngemva kokuba abanye ababalisi beyalile ukuncedisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 nokunye okwenzakala elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
EMaSouth Africa liveze ukudana okukhulu ngosokusenziwa ngamanye amazwe asezwekazi le-Afrika ukumanyana lamazwe aphetheya ekuthatheni isinqumo sokuvimba ukungena emazweni abo kwabavela emazweni awezansi e-Afrika ngenxa yokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron. Umhlangano wabaphathintambo bamazwe awezwekazi le-Afrika lele-China, Forum on China Africa Cooperation, uqale namhlanje esigodlweni sele-Senegal, iDakar. Lo mhlangano uvulwe kusemthethweni ngumongameli Xi Jinping wele-China ngombiko wakhe womfanekiso wevidiyo awethule ngendlela yenkundleni yebulenjini. Izizalwane zakwele-France ziqalisile ukugada indizamtshina izolo ngobuningi bazo zibalekela impi yomdeni yokulwisana kwabebutho lakwele-Ethiopia labahlamukile kwi-Tigray asebesondela esigodlweni salelo lizwe i-Addis Ababa. Baveza imibono ehlukeneyo abantu bakwele-Libya ngesinqumo esithethwe yikhomishini ebona ngezokhetho elizweni lelo sokwalisa indodana yowayengumongameli walelo lizwe uSaif al-Islam Gaddafi ukuthi ancintise ukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe.
Aviwa asekusibanga esiphezulu amalungiselelo awukunanza ilanga lokuqakathekisa ukulwisana legcikwane lengculaza ele-HIV ele-World AIDS Day elimhlaka 1 kuMpalakazi. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe ebelihlonitshwa ngokuqhuba inhlelo ezivukekayo zokulwisana le-HIV emhlumulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika phambilini wokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Ingcwethi zezempilakahle ezikumsebenzi wengculaza zikhala ngokuthi inhlelo zabo ziphanjaniswe kakhulu yikuqhamuka kwe-coronavirus ngoba amazwe omhlaba abeseqakathekisa yona engasananzi eminye imikhuhlane. Inkosikazi Sinatra Nyathi, umkhokheli we-National AIDS Council koBulawayo, uthi uzulu lomlando wokusekela labo abaphila legcikwane ele-HIV.
Ngithanda ukukhuthaza uzulu wonke ukuthi sifikile isikhathi lapho sikhumbula khona i-World AIDS Day imhlaka 1 December. Lilanga lapho sinanzelela khona ukuthi wena lani silomlando omkhulu ukuthi sisekele labo abaphila nge-HIV. Labo abanatha amaphilisi sibakhuthaze ukuthi benathe, sibancedise, sibathande. Siyakhumbula njalo labo abangani lezihlobo abasithiyayo ngenxa ye-HIV. Sikhuthaza ukuthi let's end ama-pandemics including COVID, HIV, let's end ama-inequalities.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili ethi lanxa inhlelo zabo zike zaphanjaniswa yi-coronavirus, inani labantu abaphila legcikwane le-HIV alikhuphukanga okwethusayo.
Siyathaba njalo ukuthi njengeZimbabwe sesikhwanisile ukuthi simithe ama-2020 targets where we aiming at 90% of people living with HIV to know their status. and out of those 90% of them to be put on sustainable art, very virally load suppressed. Flowers, Lavandu, Abadala, among 82,305 Awakuma ARVs, Lavantana, 3,652. The prevalence rate at CHV, the Wobulawa, almost 14%, Isuga go 18%. So, Jenge Bulawa, 2030, Jenge Lizje, Eliane Nisileo, Ugu, Keta, EAs.
Umnumzana Mission Kwafa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council uthi bazabe befundisa ontanga ngendlela zokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-HIV.
NjengeZimbabwe National AIDS Council, sinohlangotho olukhangelane lwezemfundo i-education. Sigxile kakhulu ebantwini abatsha 10 years kusiya ku-24 nabadala nje lapho esiyakhuthaza khona ngokufundiswa ngokuzigcina kahle lemfundiso ephathelane lokusetshenziswa kwendlela zokuvikela umkhuhlane we-HIV ukuba na ungamemetheki. So mhla wosuku lolo sizabe sinama-tents esebe siwafakile, abantu bebuya bezothola izifundo, bethola lezingwalo esebe sizinikeza for free. Kungenzakala njalo ukubana sibe nama-services apromota i-family planning esingawanika ngalolo suku. Nxa eza kuba khona sizakwazisa umphakathi.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi sakoBulawayo ophila le-HIV, uthi akusafani lakudala ngoba abantu kakusabethusi kakhulu nxa betholakala belegcikwane.
Ananzelela ukuthi ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo, abantu abaningi babengakwamukeli njalo besala unathi amaphilisi besithi yikulola. Ngokuhamba kwesikhathi siyananzelela ukuthi uhulumende wangenela, abantu bathola i-counseling sekunganeno. Abantu sebebalutshwane abafa ngokuyekela amaphilisi njalo sebekwazi ukuthi ukubanjwa umkhuhlane akutsho ukuthi usufile.
Umcimbi omkhulu kahulumende wokunanza lolu suku uhlelwe ukwenzelwa edolobheni leChinoyi ngeviki edlileyo. Uhulumende uphawule indikimba yakwele Zimbabwe yokunanza iWorld AIDS Day emcimbini owenzelwe edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ekhethwe yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba yokunanza lolu suku ithi ending the HIV epidemic, equitable access, everyone's voice. EleZimbabwe lona likhethe indikimba ephansi kwesihloko esithi end pandemics, end inequalities, end AIDS. Inhlanganiso ye-National AIDS Council yiyo eveze uphawu lomkhankaso walonyaka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo. Ngubathabile Masuku.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa sokubuyisele emuva kakhulu intuthuko ebisisiba khona eZimbabwe yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa, kusengezwayo ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana ngesikhathi se-lockdown. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu kwaqhamuka i-COVID-19, ingcwethi zezempilakahle nenhlalakahle zithi kuvele ubufakazi bokuthi izehlakalo zokuhlukunyezwa ezindlini ziqoke kakhulu ngalesi sikhathi. Lokhu kuphuma ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba wonke ukunanza insuku ezilithumi lasithupha zomkhankaso wokukhuthaza ukuvinjwa kokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana owe-16 days of activism against gender-based violence. Unkosikazi Rosie Mncube oyisikhulumeli sebandla le-Labour Economic Democrats League uchasisa ngenhlupho ezibhekane nabesifazana ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Iyenze ukuthi i-GBV iyengeze iphansi lonke nje, emhlaba wonke jikelele. Ngani? Ngokuthi abantu ba-adile ngala mali, i-special e-Africa noma singathi eZimbabwe. Ngokuthi abantu kabala mali, abantu abaningi bayaziyenzela imisebenzi yawo, abaqhatshwanga, bayaziyenzela bodwa. Ngesikhathi se-COVID-19 umuntu wonke kade esezindlini, kade kungela akade ethenga konoko kwenza ukuthi i-gender based violence iyande ezindlini.
Lokhu kutshelwe uNkosikazi Lucia Mathibenga, yena okhokhela ibandla le-People's Democratic Party esithi omama bayanyundezelwa kakubi ngalesi sikhathi.
Ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, indawo zokuthakazelela sezivaliwe kumbe sokulama-curfew lokuthi abantu bangahambi-hambi. So abantu abaningi sebetshona ezindlini, behlezi lemuli zabo. Khona lokho kubangela ukuthi abanye abantu abaluthwa ukuzonda, abanye abantu kabaluthwa ukuba frustrated ngendaba yokuthi kebenelisi ukuzihambela bekhululekile endaweni lapho abahlala behamba khona.
Igqwetha uNkosikazi Lusitshiwaza uthe ukuswelakala kwemali eneleyo yokuzinakekela ngeyinye yembangela yokuhluphana ezindlini.
Economic abuse is listed as a form of domestic violence in the Domestic Violence Act of Zimbabwe. However, it is also a major driver of physical abuse where a spouse fails to provide for their family and a dispute that can end up being physical is started due to the financial situations of families. So during the COVID-19 induced lockdowns, most people could not work for their families and domestic violence cases increased.
Ukuhlukuluzwa kwezomthetho kuyabalwa njengenye yezindlela zokuhlukuluzwa kumthetho we-GBV. Kwenza ukuba omama behlukunyezwe, oba banqabe sehluleka ukuthola imali, bagcina bechaya omama.
Ummeli wephumula edayela ephalamende, uNkosikazi Sichelesile Mahlangu, uveze ukuba kumele omama bebambane ukulwisana lodubo lolu.
Ithi thina, bomama lamantombazana, sibambane nini? Singavumi ukudlengula, singavumi ukwenziswa izinto ezisikhipha isithunzi sethu.
Ingcitshi zezenhlalakahle kaZulu zithi omama batshona labo baba ezindlini ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown okwenza bahlukuluzane labemuli. Ziqhubeke zisithi kumele kwenziwe okuningi ukuze ukuhlukumezwa kwabomama lamantombazana ngesikhathi se-COVID-19 kulungisiswe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations kukhasi layo ithi umama oyedwa phakathi kwabathathu uyahlukunyezwa ngumkakhe nsuku zonke. Bathi ukuhlukunyezwa kwabomama lamantombazana yikwephulwa kwamalungelo oluntu. Ngimele isidudu sevenisi eHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu uthi sekuseduzane ukuba iqembu lakhe lithole yonke imiklomelo ngemva kokuba lithole okokuqala kumncintiswano we-Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yeshumi lane engalaneni yemiklomelo lilo mklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili ekhulume ekupheleni komdlalo wangesonto lapho iqembu lakhe libe ngutshikilobhanqa 0-0 lelenkeze Platinum Umpofu uthi akusensuku zatshwala ukuthi iqembu lakhe liqale ukuzitaphuzela imiklomelo.
Ngingathi mina sisacathula, ngiyakwazi abalandeli bethu bafuna iqembu labo linqobe sikhathi sonke, kodwa sekusele kancane nje ukuthi kusilungele. Sizaqhubekela phambili sibalolonga abafana njalo, ngilethemba ukuba sizabona untshintsho masinyane.
Emdlalweni walo wesithathu iqembu le-Highlanders lizavakatshela ele-Manyika Diamonds, lona elihlezi endaweni yesibili engalaneni imiklomelo njalo elingelinye lamaqembu amabili asenqobe kumidlalo emibili esidlalo kumncintiswano we-league. Phezu kwengalane kule qembu le-FC Platinum lona elinqobele eChickenini nge-2-1 ngomgqibelo, kuthi ele-Manyika Diamonds lalo linqobele kuLawyer City ngempumelo efanayo ngosuku olufanayo. Omabili lawa maqembu alemiklomelo yisithupha njalo ele-FC Platinum lihlezi phezulu ngoba lona lihlohle kaningi. Iqembu le-Ingezi Platinum Stars lihlezi endaweni yesithathu le miklomelo emine njalo umqeqeshi walo uRodi Dlakama uthi kuqakathekile ukuthola imiklomelo bedlala bengekho ngakibo.
When you come down here and get a point, I think it is
kuqakathekile ukuthola imiklomelo nxa sidlala singekho ngekhaya, ngoba imidlalo yeligi yehlukene kakhulu ngemincintiswano yenkezo. Ukubuthelela imiklomelo eminingi sidlala singekho ngekhaya kuzaziphathisa kakhulu.
Iqembu likamasipala wedolobho lakoBulawayo elikuLawyer City yilo elijeke amanye amaqembu emsileni engalane kumdlalo walo wesithathu.
lesithathu iqembu lobulawe sithi lizavakatshela elewawa lona elisendaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane ngimele i-67 kobulawayo ngujoseph njanjini
silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni